Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibele mhla ka 9 kuzibandlela 2018 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yeibheji likaZulu namhla icele umthethwandaba weHigh Court ukuthi ubambe uhulumende ngamandla ukuthi ethole impumela yocwaningo oluphathelane lombhuqazo weGugurahundi olwechihamba kwe-report.
Abaqhathi laba amabhenki basebebhalela abantu izincwadi ukuthi njengoba ama-permit ama-ZS phela mhla ka 31 December 2017 bazowekela ukuvuselela ama-work contracts abo, njalo futhi bazovala ama-bank account e-Northern Cape ama-teacher ayesesehlule ku-renew ama-contracts.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lulaya amabhanga labaqhatshi ukuthi beqhubeke besebenza ndawonye labeZimbabwe abalama permits asephelelwe isikhathi. Ibandla leMDCT selilandule imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tswangirai yena obulawa ngomkhuhlane wemvukuzane uselakho ukuthiya umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimeleyo elwela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eibheji likaZulu namhla icele umthethwandaba weHigh Court ukuthi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Robert Mugabe ngamandla ukuthi bethulele umphakathi impumela yocwaningo oluphathelane lombhuqazo weGugurahundi olwechihamba kwe-report. Emaphepheni ewakhweze edalile High Court kobulawayo, inhlanganiso le ithe njalo ifuna impumela yeDumbutshena report yaziswe uZulu. Ucwaningo lweDumbutshena lona lwahlaziya ukulwisana okwabakhona phakathi kwamabutho ezipra lawezanla entumbane lakwezinye indawo ngo-1981. Inhlanganiso yeibheji likaZulu ithi njalo ifuna umthethwandaba ubambe uhulumende weLepilitane lomkhokheli wakhe uNkosazana Theresa May ngamandla ukuthi bethule konke abakwaziyo ngombhuqazwe weGugurahundi. Igqwetha lalinhlanganiso umnumzana Dumisani Dube uthi bathethe lelinyathelo ngoba befuna kwazakale ukuthi kuyini okwenzakalayo ngesikhathi seGugurahundi kungakaqutshwa uhlelo lokuxolelana olwe-National Reconciliation olukhokhelwa ngumnumzana Mohadi.
No, I mean namhlanje ngokhona lesibili besemphuthandaba yekhodi siphela amaphepha okuphela uhulumente othungamela ngupresident Emmerson Mnangagwa lo msekeli wakhe upresident Mohadi onguye waphiwa umlando wokukhangela ngeze Peace and Reconciliation Commission lo hulumende we-Britain kanye lomnumzana uRobert Mugabe inspesa capacity ukuthi baveze kulotshwe kuchihambakhe leDumbutshena commissions ezazingamareporti ayenzwa ngojaji wekoti 1982-1984.
Kungani lifuna ivezwe limfihlo?
Isizathu sokuthi labantu abanesicelo lesi ngabantu bahlukumezwa kakhulu ngesikhathi seGugurahundi, bafisa ukuthi iqiniso lokwenzakalayo ngesikhathi sesana laziwe. Leli lingaziwa bese sicela ukuthi kube le-Truth and Reconciliation Commission ukwenzela ukuthi abantu bethole esingathi ngesithiwa i-closure over umonakalo owayenzakaleyo kule mathebeleni lemijezi ngama-ethi.
Ngezinye indlela lithi njengoba umongameli Mnangagwa sesayine umthetho we-reconciliation lo okuxolelana, kumele kwaziwe-ke ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo ngeGugurahundi.
Yebo, kakhulu isizathu esikhona ngoba umthetho lo wazi okulotshwe engwalenzweni zala kuzavezwa emphakathini kuzaba nzima ukuthi laba abaselwa izihlobo uma bahlukumezwa kakhulu ngesikhathi se-ground bethole esingathi i-recourse ngesikhiwa or bekwazi benzele.
Uhulumende weBhilitani yena kahle kahle ungena ngaphi kundaba yenu le?
Ngizangikhumbula ngesikhathi kusayini i-Lancaster Agreement ngo-1979 eyavumela ukuthi uhulumende weBritain unika abantu abamnyama uzibuse baba yiwo amagaranta or abantu abanika isithembiso esikhulu ukuthi bazayenza ukuthi izivumelwano ezisayinelwe ngama-warring parties zilandele. And i-Lancaster's Agreement from 1980 up to 1990 ibutho leZimbabwe lalithungamelwa libutho leBritain. Kwakunje iqembu okwathiwa i-DMAT okwakufundiswa khona amabutho ayevela empini bewa-demobilize and bewafundisa. Last year officials be-DMAT basuke eZimbabwe ngo-year 2000. Njenge-colonizer i-Britain bale-information eningi, kule mfihlo eningi abayaziwa engasisizi.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha elimela inhlanganiso ye-IPGU likaZulu sixoxela ekubulawayo. Ibandla le-MDCT lithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kayindawo laloba ehlaselwe kakubi ngomkhuhlane wemvukuzane i-colon cancer. Omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla umnumzana Elias Mudzuri yena ophethe isikhundla sikaTsvangirai okwamanje wethule umbiko lamhla esithi kungamanga ukubikwa ngamanye amaphephandaba lemisakazo ukuthi uTsvangirai usezatshiya isikhundla sokukhokela i-MDCT. UMudzuri uthi uTsvangirai ukhangelelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. UTsvangirai yena usanda kwethekelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa endlini yakhe eHighlands eHarare. Ukhangelelwe ukuya kwele South Africa lamuhla lapho elatsha khona. UTsvangirai wenze umhlangano loMdzuri lamhla lapho abakhulume khona ngesimo somnotho welizwe njalo langokulungiselela ukhetho oluzayo. Kulabantu abaningi abathi uTsvangirai sokumele achiye isikhundla sikamongameli we-MDCT ngoba kusobala ukuthi uyagula njalo kezwa kuhle okwamagama. Akwaziwa ukuthi isikhundla lesi singathathwa ngubani uTsvangirai angachiya lesi sikhundla. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa solwethule incwadi echazela abamabhanga labaqhatshi ukuthi beqhubeke besebenza ndawonye labeZimbabwe abalama-permits abo aweZimbabwe special permits asephelelwe yisikhathi. Lokhu kulandela uhlupho obeselubhekane labeZimbabwe abaningi ngoba abaqhatshi lamabhanga besithi isebeselizweni ngokungekho emthethweni. Kubika uBenedict Nhlapho.
Embikweni lo owethulelwe inhlanganiso zomphakathi amabhanga abamankampani lengatsha zikahulumende, ugatsha lwendaba zasekhaya luchazele abamankampani lamabhanga ukuthi bonke abeZimbabwe abalamaphemithi ezsp asephelelwe isikhathi baselizweni ngokusemthethweni ngoba besamelele amatsha aweZimbabwe exemption permit zep. Le ncwadi laba amabhanga labaqatshi ukuthi baqhubeke besipha usizo olufunwa abeZimbabwe lama kuphela bengakhombisa ubufakazi bokuthi sebefakile izicelo zamaphemithi amatsha. Omunye wabasebenza gadalala ukuthi amaphemithi la atholakale umnumzana Nqabuto Mabhena uthi wemukela leli nyathelo logatsha lwendaba zasekhaya ngezandla zombili. UMabhena uthi kusukela amaphemithi ezsp ephelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi baningi abeZimbabwe abesebephila nzima.
Abaqhatshi labamabhenki basebebhalela abantu izincwadi ukuthi njengoba ama-permit ama-ZSP phela mhlaka 31 December 2017 bazowekela ukuvuselela ama-work contracts abo njalo futhi bazovala ama-bank account e-Northern Cape ama-teacher ayesesehlule ukurenew ama-contracts.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Sipho Ngwenya naye uletha isibongo esikhulu kugatsha lwendaba zasekhaya.
Ngithanda ukubonga iWomafairs ngendaba yamapermit ukuthi sivumele uMafairs ngoba amapermit ethu expire ukuthi siqhubeke singena kulele laseMzansi osihlala silapha kwelaseMzansi. Amabhenki ama-management akhona ake athi kini azosazisa soon possible if my aseke yezwa ngeWomafairs. Ngiyabonga uMafairs.
Kodwa ke noba kunjalo bakhona beZimbabwe abalokhu bebhekana noshupho lwabaqaji lamabhanga asebefuna amapermit amasha. Ngokohlelo lokuphiwa kwamapemithi la, abanini bawo sebefake izicelo kukhasi le-VFS ebulenjini be-internet. Abanyeke sebewalindele ngemva kokungena kuhlandla lesibili lokuyaziveza mathupha emahofisi ne-VFS behambisa le ncwadi ezibachazayo lokwejwejulwa izithombe. Uhlelo lokuya emahofisi ne-VFS luza qhubeka kuze kube sekupheleni kwayo nalinyanga. Isizalo seZimbabwe uMnumzana Ndumiso Mlilo obekhohle ubufakazi bokuthi sefakile isicelo se-permit ngesikhathi sethekelela eZimbabwe uxwayisa usowabo ukuthi bahlale belabo lobufakazi nxa besiyachapha umngcele kumbe besiya emabhanga laloba kwezinye indawo abadinga kuzo usizo.
So ntema ngifike ebhoda laphana ma ngikhiphe ipassport yami bhala ukungisitempela wathiwa ndilethe receipt. Ngima ngibuza ukuthi receipt yiphi vele abacacela ukuthi kuphi bakhuluma nje ngi-road bathi hayi ngcono ubuyele egola uvunyele ukuthi udlule eZimbabwe. Mina hayi njengoba lisithi nga i-permit ya-expire 31 December, so while ngangivumeli ngisitempele right ngiyekithi, so ngalele ukusitempela i-permit ukuthi ngihambe ngeZimbabwe.
Ugatsha lwendaba sasekhaya luthi lukhangelela ukuthi kusiyafika umpandula lonyaka wonke umuntu ofake isicelo se-permit esayitholile. Melisudu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usixhuma kusukisela ngomvulo siyangolo esihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930-1380-15460-15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiyangolo esihlanu ngo-8 PM ntambama.
Amalunga edale lePhalamende sekhuthaze uhulumende ukuthi engezelele imali ebekelwe ugatsha lwezempilakahle ekuhlelweni kwemali yendleko kahulumende iNational Budget. Kubika uGibson Bebe.
Lokho kwethule emhlanganweni owenzelwe eHarare okuhlaziya ngale ibhajethi ngumlawuli wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda. Kodwa uzulu jikelele lengcitshi zezenotho zithi lesisilinganiso siyahlupha ukufinyelela ngoba uhulumende evele ngelamali ngokwakhe njalo engenelisi ukulungisisa indleko zakhe eqakathekisa ukugcina amandla akhe ikakhulu kwezomvikela. Dokotela wezempilakahle uMnumzana Nkosilathi Shumba uthi uhulumende kumele asebenze lenhlanganiso ezizimeleyo njengoba engeke enelisa ukuthola imali le kubhajethi.
I-15% eZimbabwe ngani iyahlupha. Ngibona njengani amadona amaningi baya banemali kodwa baphonga ukungena nje. Eyinye imali yangikhona kuzangena ama-companies njengomimosa labo ngani banemali.
Ingcitshi yezombusazi uMnumzana Pride Mkhono uthe uhulumende kamongalimeli Emmerson Mnangagwa usehle watshengisa ukuthi akalani lokunakekela uZulu kodwa ekhangele ukuthabisa abebutho abamabhizimusi labalimayo.
Ngikhangele uhulumende kaPresident Mnangagwa so uhulumende olokunaka kakhulu ngempila kahle yabantu ngemfundo yabo ngani ngingazinye izinto esingathi ngama-social services. Sibona engumuntu onaka kakhulu ukuthi ethabise abamabhizimisi labafuna ukwenza into zokwemba inotho yethu ephansi labalimayo.
Uphinde wathi uhulumende kumele alungisise lokhu ngoba impila kahle kaZulu kumele iqhakathekiswe ukudlula konke undlelo zonke ezihlaziwa ngabezombusazwe. Omunye njalo ofundisa ngezempila kahle kwesinye isibhedlela eHarare uMnumzana Petros Ncube uthe uMnumzana Mdenda uzama ukuvala uZulu ngokwenza angani uhulumende weZANU-PF uthanda abantu.
Masikhangele thina sibone ezathi i-government i-serious ukuziportraya anthu angabantu abathanda abantu. Into abayenza nge portray image yabo ngani abantu abathanda abantu.
Omela ikhomishini yezempila kahle edayile eParliamente unkosikazi Ruth Labode uthe iParliamente iyajabuliswa yilokhu okushiwo ngumdenda, kodwa uthe izibhedlela kumele zehlise inani lezisebenzi ezingelani lokwelashwa kwabantu.
Ah, Mahlabezulu. Uspeaker lapha uthena ngabe imali eya esibhedlela ingezelele kubudget lebuyayo. Lathi siyakusupporta kakhulu ngoba abantu bathwele nzima. Abantu bangena ezibhedlela baphiwa ama prescription, hambe thengi ukhali, hambe thengi imithi, yonke into iyathengwa. So thina ngokwethu sibili njenge committee yami, mina njengo chair, ngithi lokhu siyakuthabela kakhulu ukuthi ngabe siyafika ku 15% lekhulunywa eyabuja. Kodwa kakhulu futhi kasikhangeleni ukuthi sisebenza njani ezibhedlela la. Ezibhedlela lapha kula board ahola imali, akula isibhedlela singaso company, iboard ngeyani, uchief executive ngowani, konke lokho kwakuhambe kusenze ukuthi izimali lezi ziyencedisa isigulane.
Uhulumende weZimbabwe waloba igama lakhe kusivumelwano esenziwa emhlanganweni wamazi awezikazi leAfrika jikelele owenziwa eAbuja kweleNigeria ngomnyaka ka-2000. Ese-Abuja declaration esithi isilinganiso se-15% yemali yebhajethi yomnyaka kumele ibekwe eceleni isetshenziswa kungatsha zempilakahle. Lonyaka lolu gatsha lwabelwe izigidi ezedlula kancane amakhulu amane amadola 408 million okuyimali incishi ezithi incinyane kakhulu ngoba izibhedlela lezinye inhlangothi ezingaphansi kwalolu gatsha zifuna imali le ukuze ugatsha lolu lubuyele ekusebenzeni kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Litholile na imali yokubhatalela abantwana? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulomkhumbi othwala amafutha ezimota owakwele Iran olumathe umlilo oloke ubhebhala lamhla ngemva kokungqikilana lomkhumbi othwala impahla wakwele China emkhando we-East China Sea. Ububelo obebukhangelelwe nguZulu kwezenotho ekungeneni kukahulumende omutsha sobuphenduke babayize. Nanku imali iqhubeka isilela emabhanga, intengo yezinto iqonga mahlayana njalo lemisebenzi ingatholakali. UZulu okhulume lo msakazo lo endaweni esijiyeneyo zelizwe ezigoqela koBulawayo, eHarare, ePlumtree laseGwanda uthi into emqoka ayekhangelele ukuthi ilungisiswe nguhulumende kamongameli Mnangagwa yikusilela kwemali emabhanga. Kodwa lolu dubo luyaqhubeka njalo lapho etholakala khona umuntu ngamunye uphiwa okungamadola okungatsho lutho. Umzekeliso, ko-Cabs ePlumtree umuntu ubephiwa amadola angamatshumi amathathu kuphela ngolwesine. UZulu emaphandleni laye uthi impilo iyayisiba nzima ngamandla, nanku intengo yezinto ezimqoka empilweni isiphezulu kakhulu. Sixoxelo meli weBinga North edalile eParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Umkhonomi wakuleli lizwe kawumanga kuhle enkomo, ulokhu tshelela ngesikubu lo sasane kade sikhona kungakabi lo hulumende omutsha akukabi lalutho olungatshengisa ukuthi ukuthelela lokuyana komkhonomi okwenzakalayo sokulama break akuthi ekumise mbona ngani kuyahlala isikhathi esithize kulokhu kunje mhlawumbe kuze kube lokunye okungenela okuyayenza ukuthi kube lomehluko kodwa wakhathesi akulalutho sibisibile oluthembisayo ukuthi khona umkhonomi lowo uzaguquka ube ngumkhonomi ozasebenzela uZulu wonke weZimbabwe.
Ngike ngaba esekhaya kumaviki amathathu edluleyo kubo Gwanda, kubo Bulawayo, kubo Plumtree, abantu bayakhala ngokoma kwezinto, umnotho kawumanga kuhle njalo imali kayibambeki, intengo lazo zikhwela nje mahlayana. Kwezinye indawo uthola ukuthi abamabhizimusi kabamukeli enye imali efana nje lamapula. Irandi lalo galamukelwa kwezinye indawo ikakhulu eHarare. Ludubo olubonayo yini elizweni lonke nje jikelele ngitsho lasemaphandleni lapho khona ePinga?
Leyo nto yinto ephilayo Nkomo kuleli lizwe. Okwenzakalayo yikuthi sathi siqalisa amabhondi lawa satshelwa ukuthiwa khona ale rate eka 1-to-1 le United States dollar. Kodwa kwasokuhlupha ukuthi izinto ezineke ezithengiswayo elizweni osomabhizinisi abaningi into abazithengisayo kuleli lizwe ngezivela kwamanye amazwe ikakhulu elizweni leSouth Africa. So kuthi kunjalo ke kutsho ukuthi uzathola ukuthi idemand eRand kuleli lizwe ihlala iqansile isikhathi eside. Kanti kwasokusiba njalo le problem yokuthi ibhondi laqalisa ukwehlukana le-United States dollar selile rate yalo esesitridi. So ngenxa yalo uzathola ukuthi othenga ngama-US dollar uthengiselwa ngenye iprice. Besokusithi-ke othenga ngama-rand ethengiselwa ngenye iprice.
Emadolobheni achiyeneyo ngike ngabhoda ngamabhanga ngidinga imali kayikho. Lapho othola ikhona emabhanga kuyabe kule ndwendwe ezinde kakhulu njalo mhlawumbe abantu bephiwa i-$30 kuphela ngelanga. Kuma ATM khona angikhulumi kome qha. Siyazi ekukhitshweni kukahulumende kaMgabe uZulu wayekhangelela ukuthi kube lobubelo uhulumende ongenayo alungisise udaba lwemali ngokuphangisa. UZulu ungathi uzwa njani ngokuqhubeka kwalolu dubo?
Ye, lokho kwakuyikukhangelela kukaZulu wonke ngoba uZulu wathakazelela kuleli lizwe mhlaka 18 November ethakazelela ukuthi uMgabe usezahamba. Ukuthokoza kukaZulu kwakuyikutshengisa ukuthi ukuhlupheka okade kukhona elizweni ngesikhathi sikaMgabe kufuze ukuthi kube sowuhangelayo. Ebesekhangelela-ke ukuthi-ke laba abasha sebengena kutho ukuthi bazaluqeda loluyana udubo olwathiwa ngumgabe. But manje udubo lolu lwathiwe ngumgabe asonto abangayikwanisa ukuthi lawa amadoda eyilungise ngokuphangisa. Ngithe ngihlolisisa ibhajethi yabo yalunaka eka-2018 iyatshengisa ukuthi hhayi loluyana dubo olokusweleka kwemali luzaqhubekela phambili. Sizaqhubekela phambili okwesikhathi eside. Ulumnyaka udubo lwemali emabhanga kabasoze bekwanise ibhajethi le esiyibonileyo ekhulunywe amalanga asanda kudlula nguminister we-finance ambone-ke ukuthi umnyaka lolo dubo lungaphela. Sizaqhubekela phambili sisithi $15 kuyefika ebhanga bekunike $40. Okutsho ukuthi nxa usiyafika ekhaya lapho uvela khona uyafika ufana lalaphana ungakasuki usithi usidinga imali edolobheni.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North edalele ePhalamende. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Peace Project uNkosazana Justina Mukoko uthi bayajabula kakhulu ukuba na uhulumende useze wethula umthetho ophathelane lokuthula kanye lokukhumisana umlotha. Umongameli Emmerson Mnangagwa usayine umthetho lo mhlaka 5 ngozibandlela. Lokhu kwe umgogo uthi osokusele kathesi ukuthi abekomishini ezakhethwa ebona ngokuthula lisana babhode ngelizwe lonke bafinyelele bonke abantu abalokhe befuthelwa izilonda zokuhlukuluzwa ikakhulu ngesikhathi segugrawundi laseminyakeni eyalandelayo. Umkoko uxoxe le ntathelizindaba yestudio 7 uGaynor Gumede.
Udaba lokuthula lokuthi abantu bakhumisana umlotha sibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Sithokoze kakhulu njengeZimbabwe Peace Project sisizwa ukuthi umthetho ophathelane lokuthula lokukhumisana umlotha usungumthetho, ngoba bese kulesikhathi eside umthetho lo ungathi. So umongameli ufake uphawu lwakhe umthetho wona lo mhlaka 5 January 2018. Yinto esithokozisa kakhulu, ngoba kuqakathekile ukuthi nxa kungaba lokungezwani phakathi kwezizalwane kube lesikhathi sokukhulumisana ngokungezwani khonoko, ukwenzela ukuthi baxolelane kube lokukhulunywa kweqiniso, ukwenzela ukuthi kwelakusasa ize lingazela hamba umango ofanayo.
Indaba yokukhumisana umlotha yakhulunywa busa umongameli uMgabe, kodwa kuzange kuvele kukhanye kusiya phambili. Okubona kwehlukile kusona esisikhathi osokufakwe lo mthetho omutsha, lo lokho kwenziwa ngumnumzana uMgabe kuyini?
Umahluko osukhona ikuthi ye ama-commissioners esingathi thina liqembu labo mama labo baba abathwe umsebenzi wokukhangela khona lokhu kokuthula lokukhumisana umlotha baqandwa ngomnyaka ka-2016. Bahamba bayaphiwa izihlalo zabo, baamukelwa ngumongameli obekhona, kodwa bekungakabi lo mthetho okungenza ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi wayo. Osokwenzakala ekhathesi ngemva kokuthi kubhodwe ilizwe lonke, kwakhulunywa nabantu bonke abaphatheke kwindaba zokuthula nokukhumisana umlotha, kuphume khona ugwalo oluhanjiswe kudalela ephalamende, kwaba lokuyaxoxa phezu kwakho, kwacina sokungumthetho osukhona khathesi.
UNkosazana Justina Mkoko, ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ubexoxa ecingweni loGaynor Gumede weStudio 7. Guess. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ukubulawa kwabantu abedlula amajumi amabili kwele Iran kulandela ukutshengisela kwabo kuveza ukuthi ilizwe leli kalihloniphi ilungelo likaZulu. Kulabantu abayinkulungwane okubikwa ukuthi babotshwa ngamapholisa betshengisela emigoqweni bechothozwa ukubuswa ngodlame. Ilizwe leMelika lithi konke lokhu kuveza ukuthi abantu kabavunyelwa ukukhuluma abakufunayo, njalo kabavunyelwa ukwenza imihlangano. Lokhu kuphume imgceke kulandela okwenziwe nguhulumende we-Iran ovimbe okuningi okwethulwa ebulenjini be-intanethi lenkundleni zokuzilibazisa ezinjengeFacebook leTwitter. Ilizwe leMelika lithi lisekela okwenziwa ngabantu be-Iran abafuna ukuthi kube lozibuse ogcweleyo. USarah Sanders, isikhulumeli se-White House kweleMelika, uthi kumele abantu bonke babe lelungelo lokukhuluma konke abakufunayo, njalo benze imihlangano santando. USanders uthi kumele uhulumende wakwele Iran namabandla wonke ezombusazwe bahloniphe ilungelo likaZulu. UHeather Nauert, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwezi Department of State, uthi kuyethusa kakhulu okwenziwa lelizwe le-Iran. Usanda kwethula umbiko wokusekela labo akade betshengisela kulelo lizwe. Uthi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lisekela okwenziwa yilabo abafuna ukuthi kube lenkululeko egcweleyo kulelo lizwe. UNyuwethi uthi kumele kujeziswe abephula ilungelo likaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Uxolo sihlobo zami ngibanjwe iflu kodwa usiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yebhetshi likaZulu namhla icele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe uhulumende ngamandla ukuthi ethule impumela yechihamba kwe-report.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.